le youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abasha abanengi bakubo Facebook bakubo Instagram bakubo Twitter abanengi njalo bakubo WhatsApp abasemakhaya sizabadinga ngama SMS so kuzaba isikhathi esinengi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter laphana kubo Instagram laphana njalo kuma WhatsApp groups ngakho sikhangelele ama numbers amanengi kakhulu sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize kodwa sikhangele iZimbabwe yonke jikelele njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe betrain ukuthi bemobilize abantu bazangena futhi njalo emathethi physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso ikanti njalo sizamobilize abanengi kulenjini thina ngapha esikristwini yikho sometimes abafundisi abadiscourage abantu bethi hayi lokho kokurejista ukuvota ayisikho into esebhayibhelini ngakho na siyakhuthaza labafundisi ukuthi bekhuthazeke izimvu zabo ukuthi konke lokho esikwenzayo kuyingxenye yethu siyabona ukuthi osensus lababuyayo ujesu yena ngokwakhe waba le census eyayenziwayo la ekhona njalo ukurejista ukuthi uthole i-ID kungumthetho weZimbabwe ikanti khona vele ukuvota siyananzelela ubabazala kaMose uJethro emkhuthaza ukuthi khetha abakhokheli ku-Exodus siyamnanzelela ekhuthazwa laphana ukuthi khetha abakhokheli abangakhangela abantu ngakho-ke ukukhetha umkhokheli kuyingxenye yethu njengamakristu njalo kuyi-responsibility yethu
kahle kahle lizawuqhuba njani lo mkhankaso
le i-youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abasha abanengi bakubo Facebook bakubo Instagram bakubo Twitter abanengi njalo bakubo WhatsApp abasemakhaya sizabadinga ngama SMS so kuzaba isikhathi esinengi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter laphana kubo Instagram laphana njalo kuma WhatsApp groups ngakho sikhangelele ama numbers amanengi kakhulu sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize kodwa sikhangele iZimbabwe yonke jikelele njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe betrain ukuthi bemobilize abantu bazangena futhi njalo emathethi physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso ikanti njalo sizamobilize abanengi kulenjini njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi sisebenza lezi nhlangano sezabe sisebenzela ehlangothini lwemashonaland leHarare lazo zizakhangela 16 districts so kuzaba le 32 districts esizabe sizikhava ngale mkhankaso physically kutsho lapho sabe sihamba sibonana labantu kodwa ekulenjini sikhava iZimbabwe yonke sikhava labane abakudiaspora wonke umuntu ongumyouthi sabe simfuna ukuthi arejiste njalo ayivota inkalakatha yekhampeni esizabalayo kumakristu.